ukuqhophe sana ngendaba yegogora wondi mbona ngazathi ukuthi uyafanisa ukuthi uyeqoxe nabantu akusiyo into enje, but engibona ngani kulolu hlupho yikuthi kungakhayela kusukela kumnyaka ophelileyo ubuyile wahlangana ne-civil society, wahlangana nezinduna kathesi usephendukile futhi wahlangana nani ne-civil society ukuthi uzasinde phinde ephenduke futhi ezohlangana nabantu, but kangikholi ukuthi yikho khonokho kwakufunwa ngabantu bemandebeleni. Abantu bemandebele bayafuna ukuthi bengahlangana layo bemtshela abakufunayo sebe sesiyakwenza, but uma singahlala namhlanje kakukho loku kodwa okubambekayo osokwenzakele ngaphandle kokuthini ngokube xoxo labantu ethatha amapikitha engingakwaziyo ukuthi kule sincerity kungeni ngomuntu ofuna ukusebenzisa abantu enze ngani uyaxoxisana labantu ebesethatha amapikitha esenza ukuthi umhlaba ucabanga ukuthi indaba yebhukura wonke silungiswa yena engalungisi lutho. So ngibona zathi kokulo hlupho khona kubaba lowo ngabe uthi exoxisana nabantu kube lokuncane okubambekayo ukuthi hayi lokhu sokwenzakele lokhu sokwenzakele, kodwa akula ngitho loku kodwa esingakubamba esithi lokhu sokwenzakele ngaphandle kokuthi kunathwa amatiye kuthathwa amapikitha, yikho mina sengikubonile kuphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzaqhubeka elokhu ethatha imfanekiso nje kuphela yini kumbe kukhona okuzagcina kusenzakala nxa sikhangelela kusasa?
Okuluhlupho yikuthi ungakhumbula kumnyaka ophelileyo ubuyile umnankagwa la uthe ngemva kokubuya wahlangana ne-civic society lezinduna umfaka izitengu, kodwa ngaphandle kwalokho uzakhangela abasekeli bakhe ongusecretary for administration wezanu obhedi mpofu u-deputy minister we-communication u-Edmund Mtoti lalo u-permanent secretary u-president's office ku-communications utomba u-George Charama bonke bachaya phansi bathi kwakhona kuna kuxolisa kwakuyisikhathi sempi. So ngibona ngazathi kule nto yodesatoko kulalokho kuthiwo ngu-Emerson Mnangagwa njengo-president welizwe kube lalokho kuthiwo ngabantu abasekeli bakhe, and ngemva kokuthi bona betho njalo ba-contradicta yena kasibonange senza anything to them, okutshengisa ukuthi yena okuthiwo ngabanye bakhe savumelani lapho. So kungabe kuyikuthi engxenye abantu bemadebheleleni labahlangana lapho uhlangana labo njengenjongo eyodwa yokuziklina. So yikho kulo hlupho khonoko.